Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amandla okumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afaka uhulumende ekhoneni aze abuyisele ihawu kubhakane ne Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport.
Ngombono wami ngibona ngani okwenze uhulumende wakhipha istatement esikhuluma ukuthi banike contract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign airport outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma-by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla le-ZANU-PF, akulamuntu ozavotela ibandla le-ZANU-PF ngomnyaka ozayo, ikho-ke lizanqoba
I-Commission ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ithi ngemva kohlelo lokubhalisela ukuvota, abesifazane yibo abaningi abakuluhlu lolu elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afake uhulumende ekhoneni waze wabuyisela ihawu kubhakane leJoshua Mkhabuko Nkomo International Airport. Ibhakane elilehawu induku lomkhonto lethulwa kuleli gceke kuyona le iviki kwafakwa elinye elingelalutho. Lokhu kubangele ukuthi uZulu wesigaba semandebeleni avungame ngazwi linye enkundleni zokuxhumana kunye lasemphakathini okudale ukuthi uhulumende ahlehlele ngemva athi wayethula leli bhakane okwesikhatshana nje. Kwaqatshwa omunye ozabaza ibhakane elitsha elilehawu. Sixoxe nentatheli zindaba uzenzele Ndebele, njalo ongumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site, onguye owethula umfanekiso owatshengisa ibhakane elilehawu lisethulwa.
Ngombono wami ngibona ngani okwenze uhulumende wakhipha istatement esikhuluma ngokuthi banike icontract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign airport outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo, betshengisela ukuthi bananzelele ukuthi uhulumende weZimbabwe abahloniphi especially abantu bangapha esiNdebeleni. Ngoba ungabala istatement lesiyana sivele nje asilangqondo, ngoba akula muntu ongathi yena ngemva kokuthi isign iliyana ehawu ibe khona for iminyaka phose 13 ebese sithi yena yayitemporali, so bazaphinda beyilungisa. So kuthi bakhiphe isign etemporali baphinda bayireplacea ngenye isign etemporali. So bekuyikundlela nje ukuthi bezame ukuvala ulaka abalubonileyo abantu betshengisela nje ukuthi abathabe umba abathabanga ngendlela abangahlonitshwanga ngayo ngohulumende weZimbabwe. Mbona ngani bebesizwa amanzi ngomuntu nje bade sizwa ukutshona komfule ukuthi ebone ukuthi kambe kuyini okunyangakwenza ewea abantu ukuthi bazamphendula bethini. Kodwa ke hayi, uhulumende ukutholile lokho kade kufuna.
Manje ngokuzwa kwakho bathi bazavisela na lona lelana ihawu elalikhona kumbe sokuzafakwa okunye njalo ukuhambelana lalo ihawu?
Khonapho ke kuyahlupha ngoba abakaci ukuthi bazabuyiselani. Remember bathi bona sebenike itender ukuthi kudizayinwe eyinye isign yona leyo. So singathola nje ukuthi sesilohlupho sebefakile umbuya nehanda airport yakubulawayo kumbe befake umongameli welizwe kwasekuthiwa airport C Emerson Mnangagwa airport ukuthi ngoba abantu laba kumele sibananzelele nje ukuthi bona inhloso yabo ikudiliza imbali yamandebele ukuthi nje kungabila anything amandebele aziqhenya ngayo ungazibuza ukuthi indaba kungela imali kungela anything kungela sithombe zikamzilikazi kungela sithombe zikalobhengula o amanye amakhosi emathebeleni la ngapha indaba engekho emalini kodwa sona sibona umbuyane handa sona sibona iGreat Zimbabwe into ezinjalo so singamangala nje singaba lokungumbe sizathola sesibuyela futhi sesikhuluma ngendaba nale bebuye le enye isayini engelani lokwenza ukabulawayo kumbe emathebeleni ngoba injongo yabo vele ikucitha imbali yemathebeleni bazimisele bona ngeshona nationalism
uzenzele Ndebele intatheli zindaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba eyesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo Abanye abagqugquzele ukubuyiselwa kwebhakane leli ngumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo ngesizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ngiyabonga baba Christande labalaleli akusoqiniso ukuthi ihawu likhitshwe airport ngenxa yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wayekhanya ngani ungumkhokheli omele amandebele iqiniso ukuthi ihawu likhitshiwe nje airport kuzinanzelelwa njalo kucitshwa imbali yamandebele uzakhumbula ukuthi ihawu lomkhonto lenduku kwaba yizo izikhali ezasetshenziswa ngamabutho kalobhengula lapho babesilwa laba mhlophe abamhlophe bephethe izigwagwagwa besebenzisa yonke imbhobho ababelayo ngaleso sikhathi amabutho kalobhengula esilwa evala ngebhekhi uzananzelela ukuthi silayo ibhekhi of lalaphansi silayo ibhekhi of gatade silayo ibhekhi of empandeni layo ibhekhi yasepupu zonke lezi kuyizimpi amabutho enkosi lobhengula alwa khona evikela ukuthi abamhlophe bengasithumbi besithathele umhlabathi ke ukukhitshwa kwehawulele airport Tizan PF government inanzelelile ukuthi thina ke njengemthwakazi Republic Party silibandla elivuselela konke okungabe bekuzokwenza lesiko lethu lemvelaphi yethu osokubonisa sobala ukuthi khona khona ngempela lathi sinjalo siyayisebenzisa ihawu siyasebenzisa induku lomkhonto ngoba sihlengisela ukuthi siyona kanye insilelani yamabutho ethi inkosi lobhengula konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi Zan PF iyaphanika umsebenzi omkhulu wenziwa yimthwakazi Republic Party ngoba bayazama ukwesula yonke imbali elokwenza lokuthi kubonakala ukuthi amandebele ngobani njalo imvelaphi yethu ingaphi uzananzelela ukuthi baqeda ukusifakela imali elobuso kumbe ngithe lepikitsha likambuyane handa okutshengisa sobala ukuthi kufihlwa eyethu imbali ngapha kuvuswa emashonaland khona ngale ngoba umbuyane handa uyaphakanyiswa kodwa inkosi lobhengula ayiphakanyiswa
Abanye ngabathi khona uphawu olwesigaba semandebeleni kumele kube indlovu athi ihawu ngoba indlovu luphawu olukhona la kumanispala wakobulawayo uthini wena ngalokho
kuliqiniso babugande konke lokhu kuyindlela nje yokufihla imbali yethu ngoba indlovu thina sasisebenzisa lathi njengophawu lwethu lomdaku kodwa ke izekhi yasimisa isithunywe yezani PF yathi indlovu ingelunye zinyamazana ezifikelweyo kulele leZimbabwe soke akulandaba lihawu akulandaba indlovu konke lokhu kutshengisa imvelaphi yethu kutshengisa ukuthi singobani imbali yethu iyacitshwa ngabomo kuphronyothwa imbali yeZimbabwe ngoba ungadiliza isizwe uthathe iculture yabo uyilahle usiqede yonke into ngalaba bantu njalo sizananzelela babugande ukuthi ngo-2018 iMRP iqalisa ngo-2014 isimboli yethu ibindlovu bakwenza ukuthi ngo-2018 sokusele 3 months ukuthi ama-elections afike basitshintshisa indlovu bathi indlovu ingezinye zezinyamazana ezinhlanu eziprotekthiweyo elizweni kungokunjalo akumelanga ukuthi sisebenzise indlovu bathumela ke izekhi ukuthi isitshele ukuthi sekele ukusebenzisa uphawu lwendlovu yikho uthola ikhathesi MRP isebenzisa lona leli kanye ihawu elilomkhonto lenduku konke lokhu kuyatshengisa ukuthi izanu PF yesaba ukwenza kwe-MRP ngoba bayabona ukuthi siphethe ihawu lenduku lomkhonto okuyindlela esitshengisa ukuthi sizivikela kanjani singaba kamthwakazi
umnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le-MRP Kuge kwaba labanye abebandla lezanu PF okuthiwa vathi ibhakane lehawu lomkhonto lendugu akutshengisi ukuba umuyi uJoshua Nkomo onguye owahlonitshwa ngokuthi igcekeleli liphiwe igama lakhe wayengumkhokheli welizwe jikelele hatshi isigaba. Yikho kwakumele ibhakane lehawu lisuswe kufakwe elilenyoni yelizwe. Sibuze isikhulumeli sebandla lePatriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube njalo intatheli zindaba ukuthi ulubone njani lolu daba.
Engikubona mina kungalunganga ukuthi uhulumende aphongukuvuka ekuseni ejuma abantu ekhupha uPaul lolu abelufake e-airport engazange akhulumisane loZulu wakobulawayo, ngoba abantu badinga uhulumende ongazenzeli umathanda kodwa owenza izinto ngokubonisana labantu lokho kuthiwa yi-consultation. Ngoba lanxa nje i-airport le iligcekele indizamchina zikahulumende kodwa kubalulekile ukuthi uhulumende ahloniphe abantu bakuleyo ndawo lapho i-airport leyo ekhona, ngoba ayizimelanga nje yathi dandalazi egangeni kodwa isendaweni ephethwe ngabantu baleyo ndawo, iyingxenye yempilo zabantu bakobulawayo. Kungakho bekufanele ukuthi uhulumende akhulumisane labantu bakobulawayo anikeze lezi zizathu zokuthi lolu phawu lukhishelwani njalo kuzokwenzakalani ngalo.
Iningi lithi ukususwa kwehawu lokho yikweyisa ubuntu besindebele. Uthini wena ngakho lokho?
Ukudelela esingakutsho yikho khona lokho nje ukuthi uhulumende kakhulumisananga labantu anduba akhiphe ihawuleli ebelise airport. Kodwa angiboni ke mina ukuthi kungani kufanele abantu kumbe isizwe samandebele sizwe sidelelekile ngokukhithwa kwehawu ngenxa yokuthi ihawu ngesingami alilani lobundebele, alilani lensika yamandebele. Yebo, sengike ngezwe abantu besithi bona igama lethi Ndebele lisukela ekuthini abantu bamahawu amade, kodwa khona ukuthi amahawu amade kubonisa sobala ukuthi akusiwo wodwa amaNdebele abesebenzisa amahawu lanxa nje awabo abemade. Ihawu ungabheka amadolobho cishe wonke aseZimbabwe kuma emblems awo kumbe ngithi mina kuma coat of arms wawo alalo ihawu, okutshengisa ukuthi ihawu enda kuphelele eZimbabwe kuphela, langaphandle kwezi Zimbabwe lapho eSouth Africa la kwamanye amazwe cishe wonke aseAfrica alalo ihawu. Lokho kubonisa khona ukuthi ihawu liyinsika yeAfrica yonke. Kungakho angiboni ukuthi uNdebele busuke bungene ngapi lapha, ngoba nxa sesikhuluma iqiniso uphawu lwamaNdebele olwazakala luluphawu lwenkosi yokugcina yamaNdebele uLobhengula yindlovu, simazi eyindlovu. Yikho lokhu le dolobha lakobulawayo uEmblem yalo coat of arms yalo lile ndlovu hathi ihawu kuphela. Ihawu eliku emblem yakobulawayo liqhumekile lifana nje lamahawu angatholakala noma ngapi, kukanti ele Harare yilo eligcweleyo. Lokho kubonisa sobala ukuthi akulani lobuNdebele. UbuNdebele sibazi bungendlovu, yikho nje sasithi enkosini uLobhengula wena wendlovu. Kodwa ngicabanga futhi njalo ukuthi okuzondisa abantu kakhulu phezu kokuthi abalandwanga kwakhulunywa labo yikuthi bona bavele uhulumende abasamthembi. Kungakho yonke into ayenzayo lanxa ingela sizathu lanxa ingahlukumezi kangako okwensika yabantu, kodwa ngenxa yokuthi kwenziwa ngumuntu ovele engasathembakalanga, yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezondela laloba yini.
Umnumzana Mxolisi Ncube isikhulumeli sebandla lePatriotic Front njalo eyintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Uluhlu lwabavoti i-voters roll itshengisa ukuba abesifazane yibo abaningi ababhalisela ukuvota kulabesilisa elizweni lonke jikelele. I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi inani labakuluhlu lwabavoti i-voters roll yizigidi ezifika phose isikhombisa 6.7 million kuzigaba zonke zelizwe. Abesifazane yibo abakhokhelayo ngaphandle kwesigaba semaswini. ucingo. Isigaba seMatabeleland South yiso esilabavoti abalutshwana 266,581. Kulandele esakoBulawayo esilabangu 270,629. Isigaba seHarare yiso esilabantu abanengi 949,782. Kulandele eseMidlands esilabavoti abangu 764,161. Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma by elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla libhuqe elezanu PF ngombimbitho laliphinda njalo kukhetho olwenziwe ngomgqibelo odluleyo. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxa lo councillor weCCC woBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Okwenzakale kuma by-elections lapho kunqobe khona ibandla le Citizens Coalition for Change kuma councillors la kuma members of parliament inkombandlela yalokho kuzenzakala ke ngomnyaka ozayo u-2023 kuma general elections kusobala ukuthi ibandla le Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa lizanqoba.
Abezanu PF bathi liyazikhohlisa bazalitshanje balibhuqe kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla leZanu PF akula muntu ozavotela ibandla leZanu PF ngomnyaka ozayo. Ikho ke lizanqotshwa lidlile ibandla leZanu PF bamangaleke bona njengoba besithi bona bazanqoba thina simangale bona yibo bazamangala ngoba njengebandla sibhalisile abantu abaningi kakhulu sathi thina sikhangelele ukuthi sibhalise abantu abafika i-6 million ukwenzela ukuthi sithole amavoti eneleyo ukuthi-ke sinqobe ngomnyaka ozayo. Ikho ke labo bantu kesibhalisile abatsha labantu abavele bebhalisile bazavotela ibandla leCitizens Coalition for Change ngoba sokusobala ke ukuthi ibandla leZanu PF lehluleka umbuso kamnankagwa wehluleka ngoba abantu sebehlupheka ke ukwedlula isikhathi abahlupheka ngaso kubusa uRobert Mugabe. Sokunzima kakhulu, yikho kangiboni ke ukuthi kulo muntu owavotela ibandla leZanu PF ngalesi sikhathi.
Abanye bangabuza councillor ukuthi lina njengoba lihlala likhala ngokuthi iZanu PF iyaqilibezela kukhetho linqobe njani pho kuma by-elections lawo?
Akukaze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Okokuqala, abamabandla aphikisayo bayalelwa kwenza imihlangano. Abamabandla aphikisayo kabakhitshwa ke kumabonakude kwiZBC, kabakhitshwa njalo kumaphephandaba ke kaZulu ke kanjengabo Chronic labo Herald. Ungabona bekhitshwa ke kwimidiya yena le estate babe bethethiswa bethukwa. Yikho ke inhlelo abazenzayo ke kabakazikhitshwa ke emsakazweni kanti kabavunyelwa njalo kwenza inhlelo kakhulu ke emaphandleni lakwezinye izindawo eziphandle kwamadolobho. Yikho ke ukuqilibezela khona lokho kokuqala okukhona. Bese kusiba khona njalo ukuqilibezela ke kumavoti masokusenza i-tallying. Kuningi ke kwenzakalayo ke ibandla leZanu PF laqilibezela. Kodwa ke itsunami ekhona ezayo ngomnyaka ka-2023 lanxa bengazama ukuthi baqilibezela soze bakwenelise khona lokho ngoba abantwana beZimbabwe bazabe bephume ngobuningi babo ukuyavota. Siyathembisa abantwana beZimbabwe ukuthi ke phumani ngobuningi lihambe ke levu vota lingavota ke iZanu PF sozenelise ukuqilibezela ngoba iyayibidliwa kumangalisayo njengalokho kwenziwa uLungu eZambia wadliwa nge-over a million. Xa bedliwe over a million kuzaba nzima ukuthi baqilibezele.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-CCC njalo engukhansila wedolobho lakoBulawayo. Kodwa ilunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma olilunga njalo le-Central Committee yaleli bandla uthi ibandla le-CCC liyazikhohlisa.
Nxa sikhangele ukhetho lwalusanda kwedlula solufuna umuntu olukhangelisisa ngelihlo lokukhangela ngendlela okuthiwa ngesilungu i-analysis of figures, i-analysis of the environment or the terrain evoti yangkhona. Lokho ngisho
njengezano PF baba Chuma livame ukuziqhenya njengokuthi kalinqotshwa ekuma by elections ilokho kwenzakeleyo ka kulikhathazi lanxa nje lesithi lidobhile lapha lalapha
akukhathazi ngisho ngoba yabona ama dynamics amaningi abasizakala lapha elizweni lokungalofika information kusho ebathini ngabe ungakunye izinto okubangele ukuba izibelo zisimeke ngendlela ngale ezime ngayo kuningi osukwenziwe nguhulumende lo omusha owababa omnakalo kodwa ukhangelisinza izinto zokwenza lezi ezinhle ezenziweyo ase zingakafiki ebantwini ngokuphelela abantu bazibona kuhamba njani into azibamele ukuthi bekulokhu kufakwa i-perspective e-opposition social media nasebantwini abantu abaningi abalaleli i-ZBC balalela ama-registration yonawaabo-studio seven banilani iningi kuba zobethu bethi balela ekufikeni kuma-station obana ngathi sifake umbono wethu njalo sifake obana siyenzani sithingaphi kodwa-ke kade ndilokubona ukhima lanila sesingena ku-studio seven sesingena kwamanye ama-publication njalo sesingena ngakusosa media.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF njalo elilunga le Central Committee yaleli bandla. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi eZimbabwe lilakho kuzithola lisenkingeni kulandela isikwelede senkampani yamandla kaGetsi eyezesa ebikwa isile sikwelede se-$37 million. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe unkosikazi Beulah Cherume oyingumholi webhodi yenkampani yengcingo eNet1 ukuthi abe ngusiba lukhulu wogatsha lwezokuqutshwa kwembiko. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Singele ku-studio seven sanibonani nonke abasakazi abahle. Hhayi, sijabulele ukusethulele ndawo ezinhle ezilesiqiniseko njalo manje hayi siyabonga nami ngokuqhama kwesibili kodwa ngeyizwe yami i-voice note la ibalo manje uthi hayi siyalibongisa ngomsebenzi oyenza singathi Nkosi ngalikhokhelela sinikeze indaba njengokuba zinjalo. Amen, siyabonga.
Sanibonani balandeli Studio 7 okhulumayo ngondlovini kolese Botswana.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 libengelelwa nguMoses lapha eMawane eGwanda. Mina ngizothanda ukuphawula ngalamadoda abafowethu laba abazibiza bethi ngabe MRP. Hawu madoda, ikhona into engihluphayo ngani bafowethu. Angisali ukuthi lingamandebele. Njalo futhi singamandebele sinjalo sifana la yonke imhlobo lapha Zimbabwe. Asikho special thina yebo, and akekho umuntu o-special kudlula thina lati. Kodwa ukwenza kwenu likwenza ngenye indlela. Likwenza kubukeke sengathi thina amaNdebele as umthwakazi u-special than any other emhlobo lapha ezimbi. Njalo kumele linanzelele ukuthi thina singumthwakazi sibalutshwane kakhulu kudlula lawo elithi ngamashona. Njalo leziyasikhathi zakudala ezokuthi kuleshona kule Ndebele kula wathi sezadlula kudala abafowethu. Ngakho ngiyalicela
sihlale zame ukubambisana labanye abantu sizame ukukhipha uhlupho oluyizani PF izani PF yiyo uhlupho esilalo eZimbabwe hayi ukuthi umshona oro esikanjani if I am not mistaken uChamisa enjana gazi ngento zeGugura Hundi umfana omncane ongaziyo so lithini ngalokho lina lithi kumele ukuthi ajeziswe le izono zabo khokho babo hayi akusebenza kanjalo njalo bafowethu into okumele siyenze manje ukwakha asakheni singadelisi ngiyabonga
salibonani salibonani basakazi baka studio 7 sani lonke balaleli baka studio 7 engithanda kakhulu mina ngikhuluma ngilapha elibhani emakhaya sibili sithi izanyuke ngabanye abantu sibili hayi abethi nje basuphele ukwenza la into kuze izanyu siphele ngekwenzayo ingenye esilalo basise sibone ukuthi hayi akulaludo ngo-2023 njalo nqala ukhule cabanga sile ukuthi kambe angathi lonye ukusiyathi ku-2023 uzasenzela okukhulu wayevele ngaphi ngesikhathi sonke senzelwa ngekhampeni yokucela amavoti kuphela thina sikudinga ukuthi kalungise ilizwe ubona ilizwe lilungiswa ngamavoti ngazokucela amavoti khona lilungiswe asikukhanyeli phakathi kwesikhathi uyabuzidlela imali ngasudinga izandla khona ukhumba ukuthi ngiyabalinga abantwana bayengwa ngezihle emlonyeni kodwa ungakuhlihlela isihle emlonyeni ukuthi kudlile hhayi sesiphelile isikhathi zami sesiphelile isihlobo zami hhayi selibusile 42 years sinakudedelwana hhayi sekuphelile phumani bo phumani machegu lidla amapentsheni seliluphela akulalo yedwa omutsha phakathi kwenu kwele zimhlophe nke yebula ibimbi sonke sayilwa hhayi hlalani phasi makomrade
sanibonani sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 okhuluma ngu-J Moyo ngajabula le audio ma ingafunda la nginesikhalazo la labantu base bakozukho kumbe ngithi labantu bezanu PF waye ma kumele ukuthi baqhathe even ama-conductor or yini imisebenzi eminingi okufanele ukuthi ivuke nga sesitshelwa ngabo 5 O level lokuba ngu-conductor kudingeka i-5 O level liyabona ukuthi into abayenzayo ngcono bazenzele into zabo ikudelelwa khona lokho sicela ukuthi bake basihloniphe imisebenzi yangabe siqhathwe kuphela kungazange kudingeke into eziningi
ngibingelele kubasakazi bonke abasakazi bethu abahle abasinikeza indaba ezimnandi kangaka mina ngingubusani Mika obuya kwesigangatsha ngidlulise lami umbono wami lapha kuma-politician ngithi-ke asibe niqembu elilodwa sijoyine i-CC silwe nesitha esisodwa singangeni ngapha nangapha silwe nesitha esisodwa uma singalo lesitha sekulesi zanu sisinqobe sesiqala-ke ukuvula la maqembu amanye afuna ukuvula ngoba umthetho uyabe usukhona ngoba ngigxike kakhulu iqembu lezanu hhayi siyahlupheka kakhulu ngaleli qembu kambe shuwa singaze sisebenzele i-government na amakhombi la emithova sisebenzela i-government bazichaphaza bayenza yonke into sibili hhayi izanu hhayi ayiphume ehlulekile sibili bengifuna beka lo umbiko wami uhambe uyozofika endebeni zakhe nomnankakhe uyehlulekile akayehle esikhundleni ayehle sibili isikolo ziyadula asiholi isikolo i-school fees siphezu kwale mali esiyitholayo siyithole ngaphi imali sidle ini sigadeni masemsebenzini hhayi government emnankakhe hhayi you must fall down
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amandla okumanyana kukaZulu esigaba seMandebeleni abamba uhulumende ngamandla ukuthi abuyisele ibhakane leJoshua Nkomo International Airport. Ibandla le-CCC lithi unqoba kwaloku ma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba njalo ukukhetho lomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.